Uphenyo lweAfrobarometer lolu olwenziwa inhlanganiso yeInstitute of Mass Public Opinion eZimbabwe luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% bangavotela ibandla leZANU-PF ukhetho lukamongameli ukuthi abafika phose okungamachumi amathathu ekhulwini 27% ele-Citizens Coalition for Change CCC. Kule mpumela phose efanayo yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Ukuphenyo lolu abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% kabavezanga ukuba bazavotela ibandla liphi kukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga edale lephalamende. Omunye walabo abenze uphenyo lolu unkosikazi Simangele Nyede uchasisa ngalokho abakutholileyo.
And if presidential elections be held the day after ZANU-PF will attract 35%.
Nxa ukhetho lungenziwa, iZANU-PF ingathola i-35% nxa kuqathaniswa le-27% engatholwa yi-CCC. Kukhetho lwama-parliamentary, iZANU ingathola 35%, kuthi i-CCC ithole 26%.
Umnumzana Mabuto Moyo webandla leZANU-PF uthi uphenyo lweAfrobarometer luyitshaye ekhaleni.
Ngiyayibona iresearch le ekhitshwe yiAfrobarometer, but thine yethu internal research esilayo hayi ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku-75% ekhethweni lolo luzayo. So mhlaka-23 Ncwabakazi yikho lapha okuzavela khona ukuthi into engiyikhulumayo yinto ekhona, into ephilayo.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizasebenzisa uphenyo lolu ngesikhathi likhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka-23 Ncwabakazi lonyaka.
I-research ye-Afrobarometer survey iyatshengisa sobala ukubana ke abantu beZimbabwe iZANU-PF kasayifuni. Wonke umuntu ukhathele ngeZANU-PF, akulamgwaqo, imali elizweni kayithengi, abantu abalamsebenzi, akulakudla izitolo, impilo inzima. Abantu bonke bakhangelele ukubana kube le nguquko. Inguquko ke elidwa ngu-advocate Nelson Chamisa uyavezakala njalo kusurvey ukubana ke abantu beZimbabwe bakhangelele ukubana kukhetho lolu bephume ngobunengi.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi bayayihlonipha impumela yophenyo lolu.
Kodwa okusiphazamise kakhulu yilona lolu daba lokuthi sedluleke ukufaka ama-candidates endaweni eziningi kakhulu. Mhlawumbe kuyikho kwenza ukuthi nje i-Afrobarometer ingakhulumi lathi lokukhuluma langathi. Kodwa hhayi, ibandla le-MDC abantu abakhona bazalungisisa lawo maphutha.
Ingcwethi kwezombusazo umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi uphenyo lolu lutshengisa ukuba awukaveli kahle ozanqoba kukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu abangakhuluma abangafihla ukuthi bavotele ubani ngabantu be-opposition besesaba umuntu o-interviewa ukuthi ngxe ngabe bengumuntu we-state kumbe ngabe yi-CIO. So ebantwini abaningi bona abathi abangafihlile ukuthi bavotele ubani kula bantu be-opposition kona ba.
Okunye njalo okuphume kuphenyo lolu yikuthi abantu abayisikhombisa phakathi kwabalitshumi bathi bazavota ukhetho oluzayo. Abafika isilinganiso sokungamachumi ayisishiyagalombili lanhlanu ekhulwini 85% bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela kwezomnotho. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.